Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 9 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umfundi wesikolo seFounders koBulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla.
Imbangile yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wakulomthetho ukuthi umntwana esikolo engiwona uyachaywa.
Yisipunepune umtshado wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga exokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo.
I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Lamhlaba se-South Africa kusasa baseZimbabwe, ngolinye isuku baseNamibia, ngolinye isuku baseZambia.
Ibandla lesi selisole imthethwandaba yaleli lizwe ngokusekela uhlangothi lwezizanu PF ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu.
We are celebrating in us our issue. Loko kuti sese sijabula, siyakhetha, thetha, siyathaba, siyagida, siyabhikitha, sesingobile. Sokusele nje ukuthi siqedise.
Abezomkhathi bathi iyezi lezulu lesiphepho uCyclone Freddy linakho ukuphenduka elizweni ngempelasonto. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umfundi wesikolo seFounders High School koBulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Inhlanganiso yezindaba eSites ikhiphela umbiko enkundleni yokuxhumana eyeTwitter isithi lujaha oqanjwe igama ubekuform 3. Lolu daba lwenzakala izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantwana besikolo ngabanye babo zimemetheka elizweni jikelele ikakhulu koBulawayo okubikwa kulamaxuku ezikliwe zabafundi ezithwalise nzima abanye bazo. Ngenyanga edluleyo esinye njalo isifundi seFounders uWayne Ndlovu wagwazwa ngesinye isifundi sesikolo seHamilton High wafa. Ukuthi kuliviki ubotshwe abafana abathathu abesikolo seMathula eCholocho ngemva komfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana utshengisa abathathu laba beklwebha untombazana ngenswazi lengodo omunye wabo ephethe inkemba. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo umnumzana Ben Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lobudlwangudlwangu sibona kusenzakala ezikolo, umntwana ezezibulale, omunye ezegwazwe, abantwana besethuselwa ngabanye izikolo.
Sethesebane umlando womoyo ngalokhu osokusenzakala ebantwaneni besikolo.
Imbangile yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wakulomthetho ukuthi umntwana esikolo engiwona uyachaywa, corporal punishment. Uhulumende sefake umthetho owesula i-corporal punishment ezikolo. Emakhaya abazali benelisa ukudisciplina abantwana. Ezikolo aziselalo lelo lungelo ukudisciplina abantwana. Sesibona ukuxhwala lokudlwangudlwanga obunje. Now,
kodwa njalo kulabanye abazali abaphikisayo bathi bona ukuchaya abantwana ikwephula ilungelo labantwana, ama-human rights. Angazi ukuthi lina likubona njani khonoko.
Abantu bathi bona human rights yakuphuma corporal punishment. Siyabona kule ama proposals esiwazwayo abanye bethi noma single sex schools, but kule corporal punishment ama single sex schools ekhona sasingawuboni ubudlwangudlwangu obunje. Okwami ikuthi uhulumende katshintshe umthetho abise le back situation esasilayo kuqala. Isikolo zibe lamandla okudisciplina abantwana, umzali ebe lamandla okudisciplina umntwana kungakhathalekile ubulili bakhe.
Ngemva kokwesula kwe corporal punishment sibone umumo wempunzi dlemini kwamachanzi okungesatshahlazo khona.
Lo-ke ngumnumzana Ben Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isipunepune umthato wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga eqhokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ngeviki edluleyo uthume isikhonzi sakhe umnumzana Robert Scott ukuyakhulumisana lohulumende ngokuchiyeneyo ukugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kanye lokhetho oluzayo. Ngasikhathi sinye iqula lakwele Russia lalo lali selizweni lilande ukuchaza amathuba kwezamabhizimusi. iChina layo isigqile impande eZimbabwe lapho amankampani ayo asengene khona kunhlangothi zomnotho ezichiyeneyo ezigoqela ezokwemba amatshe aligugu lezezigqoko. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu waqala ukumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okufunwa ngamazwe la eZimbabwe.
Yimpi osingathi thina iscramble for Africa. Amazwe la amakhulu okuthiwa ngama superpowers alwayo kathe saphikisanayo bayafuqana kunzima bebanga inkonzo yamazwe eAfrica afanana labo Zimbabwe. Ngakho isiphithiphithi njalo kubangwa iAfrica okunjengakhona okwenziwa kudala eBerlin ngo-1884 lokusiya ku-1885. I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Ngakho yikubona bonke nje begijima bengena e-Africa, lamhla base-South Africa, kusasa base-Zimbabwe, ngolunye usuku base-Namibia, ngolunye usuku base-Zambia, kubangwa yona i-Africa.
Imelika dokotela sibona ukuba igijima kakhulu ngodaba lwamalungelo, kodwa iChina leRussia zikhanya zihamba kakhulu ngezomnotho. Kuza fika yini isikhathi lapho esingabona iMelika isikhohlwa ngezamalungelo layo isigijimisa umnotho?
Bonke nje bahamba ngebusiness, bahamba ngama resources, bahamba ngama minerals, bahamba ngakho lokho abangakuthola emazweni aseAfrica. Okwe investment lokwemalungelo ayi izivalo nje abavala ngazo. Abahamba ngakho bonke ngumnotho. Siyakwazi lokho njengabantu beAfrica lapho sivela khona emuva khona le kubo slavery ekugqilazweni, kibo colonialism ekuthathelweni amandla lombuso ngabavela ngaphandle. Babuya bonke bephethe izipho ezihlukene, abanye bathi baphethe ama human rights, abanye bathi baphethe imali. Kodwa abakufunayo kunye asiyo lo yakho.
EZimbabwe kuyini kahle kahle abakufunayo? Yiphi inotho abayijongile?
Ngakulezi nsuku singakhuluma ngawo wona ama minerals lawa atholakala ngale o diamond laba, o lithium laba, lezinye ezigujwa ngaphansi komhlaba. Lawo wona umhlaba ngokwawo ilendi abangaphandle lokho belamehlo abo lendlebe zabo kweZimbabwe ngendaba yomhlaba lenotho loze lemhlabeni.
Uthi wena bayanyathelana nje bafuna inotho yeAfrica dokotela. Ubona abantu beZimbabwe bona abantu beAfrica kumele baluphathe njani loluta?
Kumele bavula amehlo, bavule lendlebe ngoba kude la esivela khona njengeAfrica sesibona okuningi. Ngakho sokulungile ukuthi nga amazwe ethu asekwazi ukubona abalephinza labangelaqiniso. Ngakho abezwekazi leAfrica yibo kumele babuthi inkophe njalo bavule indlebe babone okwenzakala emhlabeni ngoba kuyaliwa, kuyabangwa, akuhlalwa ngaphansi, akulalwa. Ngakho sifisa ukuthi nga ekupheleni kwakho konke lokho abantu baseAfrica bazasala labo belamandla, besale bele control yama resources abo lakho konke ungokwabo njengamaAfrica. Isifiso sethu.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote lenkulu.
Asamben matuta siyo vota.
Kwezokhetho umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza abangakabhaliseli ukuvota ukuthi benze lokhu. Lumanyano uthi benze njalo ngokuvakatshela ezitijini lapho okufanele bebhalisele khona phambilini kohlelo lwe-voter registration exercise olukhangelelwe ukuqutshwa kusukela mhla ziku-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Ikomishini yezokhetho eZEC ithi iphakathi kwamalungiselelo alolu hlelo njalo isiqalile ufundisa abantu abazaqhuba lolu hlelo elizweni lonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo kumanyano wenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizitha Donga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso silenhlelo ezimbalwa ezinqanele ukukhuthaza abantu ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Lezo nhlelo ezinye zakhona sizenza emabandleni, ezinye sizenza ku-social media, lapho esikhangelele khona ukuthi abantu abatsha bebe yingxenye yokuthola leyo mbiko. Njalo futhi imbiko leyo sikhangelele ukuthi ifinyelele endaweni esemaphandleni lapho okungela kuhamba kombiko kumbe kwemibiko eminingi mayelana nokuvota. Siyalenze ukuthi inhlanganiso yezekhi ilenhlelo eziningi ezifake phansi ukuthi behambise umbiko mayelana nokuvota. Kodwa sibona sengathi leyo mbiko ayifinyeleli abantu abaningi, njalo futhi kulo msebenzi omningi okumele uyenzwe yizekhi. Singananzela ukuthi endaweni zasemaphandleni abantu abaningi abakwanisi ukuthola leyo mbiko ngenxa yokuthi abakwanisi ukuxhumana lokwenzakala emkhathini kumbe bethole imbiko emkhathini.
Abasukumela phezulu yini abantu ikakhulu abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, njalo ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Abonga, sibona ngathi lonyaka kungconwanyana abantu abatsha bangani balithakazelela lolu hlelo lokubhalisa ukuvota. 2018-2013 yes bebebhalisa abantu abatsha, kodwa lonyaka kungathi kuba ngconwanyana. Okunye okwenza ukuthi bethakazelele ukubhalisa ukuvota yikuthi sokulendlela ezithize esizisebenzisayo ezokubafinyelela, ezifana nalokuhamba ebulenjini lapho abatshana bekhona khona. Kwesinye isikhathi siba lengxaki zokuthi abantu abatsha abala mali yokuthi behambe bebhalisa lapha okuvotelwa khona. Uhlelo lwethu lukabili kulohlelo esiluyenza ebulenjini, kube sosiba lohlelo esiluyenza lapho esihamba khona endaweni ezijiyeneyo. Sesikwanisile ukuhamba endaweni ezinjengaseKobulawayo, eMathebeleni South, eMathebeleni North, endaweni ezifana laseBeitbridge eGwanda, eLupane eWange, laseBinga, kuthi lasendaweni ezinjengasePlumtree. These lama birth certificate lokhe eludaba olumqoka endaweni ezijeneyo. Abantu abatsha abaningi abakwanisi ukuthi be-register ukuvota ngenxa yokuthi abakwanisi ukuthatha ama-birth certificate.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Donga, umqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso yezinkonzo eZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lwezokhetho, ibandla le-CCC selisole imithethwandaba yeZimbabwe ngokusekela uhlangothi lwezanu-PF, ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leli, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akulaqilindini ke lazikhotha umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe ngabantu abasetshenziswa izanu PF bacompromised, bacaptured. Nangomunye ujaji sephuma eyangisa iprofession yamagqweta ejudiciary ukuthi ivoters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba i-security threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo, amabizo aqotho. Njalo uma sidinga u-presidential candidate, mbe ngu-councillor, mbe ngu-MP, siqala senze i-nomination, sifaka abantu, nominate ngabantu abaku-voters roll. Uzakwazi njani lo ukuthi umuntu ukhona ku-voters roll uma wena uyincitshwa? asikwazi ukuthi bahloseni yikho ke thina be CCC esikhungamelwa ngobaba uAdvocate Jamisa sithi konke lokho kuzaphela njalo kuyinhlamba ku League of Fraternity la ku International Regional Bloc ukuthi bafihla ivoters hall njengemfumba ngalokho mahlabe zulu sokutshengisa mhlophe ukuthi ama electioners abakhona akasoze abe free and fair kodwa asifuni ukudanisa abantu sizahamba sikhankasa siyavota ngoba vele kathesi siwinile we are celebrating in advance our victory lokho ukuthi sesivele sesijabula siyathetha siyathaba siyagida siyabhikitsha sithi sesinqobile sokusele nje ukuthi sicedise ngalokho mahlabe zulu asibambeni elikantulo ukuthi laba bantu aba bayesaba ukudliwa ngamabandla abantu kakhulu elesicc asivunyele ukukhankasa asivunyele ukukhuluma lezihlobo zethu khathesi sesincitshwa i-voters roll. I-voters roll phela yibhayibhili yama-election. Ngalokho ke sibona kungani singaze si-aphile ku-Supreme Court kumbe ku-Constitutional Court. Akuncedi kwedisikhadi le mali yokureyiza ama-hopes abantu. Thina singeneni ebantwini sihambe sibatshela one by one abantu vele sebebonile ukuthi ibandla elizondwa izanu lezeki yi-CCC. Ngalokho bakhala lathi asigcwaliseni ukuya register asigcwaliseni ukukhankasa kwenzeli ukuthi sinqobe noma kusinda kunjiyana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla lesicc ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iyezi lezulu lesiphepho iCyclone Freddy libikwa selithwala njalo ngemva kokubuyela elwandle duze laseMadagascar. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezadinga imbono kaZulu phezu kwesigwebo sokulengisa afuna siguqulwe abesifazane labasakhulayo bengaphiwa lesi sigwebo. Okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu embikweni elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani mthakazo omuhle nakubaphathi bonke baka Studio 7. Ithi nami ngithathe leli thuba ngingena ekhaya. Nami ngezwa abafowethu baphawula lapha ngendaba lezo zombangazwe lezi ziyahlupha zona ngoba kudala sahlupheka vele nanamhlanje lokho esihlupheka. Sibaleka nje sisiya kwamanye amazwe nje sibalekisa yiyo lo mkhuhlane okuthiwa iZanu-PF angazi uyikorona kumbe uyini ongapheliyo asazi. Kodwa ke hayi asithembeni ukuthi mhla siyovota lo nyaka hayi lo mkhuhlane siyathola iphilisi amaphilisi azokulapha. Azolapha lo mkhuhlane oyiwo siphethe siyabonga.
Afternoon Studio 7 nabalaleli. Ya mina ngingenganisa abantu be-MRMP na bakhambela ngwana baku Studio 7 as if Studio 7 group leyi labantu abaningi bonye kungafuni babananzele ukuthi this group is a small group elama-members ama-participants 105 only. Nxa ungakhampena njalo ugxeka i-CCC lengiyathi i-CCC idla ngokungena ebantwini nayenza amarali lokho ukuthi kambenele thina esikugrupu la esingu-105 I think ikuswela isikolo loku ingayazi into eliyenza akulani elizayithola plus most of these guys abe-MRP base-South Africa phe ngiwatshela abantu abasezimbabwe usegoli ngicatshile khona bezitaradeni zegoli ukuthi sivote sithinda that's being very, I don't want to say dull and stupid, but it's beyond that. I want to tell the Umdu Zimbabwe and who did what they are. When I have a group, I will have a group in the MRP. Can I have a group info? There are only 105 people. Eliba Chelayo, Ave and Ave MRP, and my room three. The rest of the CCC and my Kwega is CCC and the Lady Kwega and Ave, which I want to have a Zan. You are not going anywhere. Because once you sink more on CCC, this morning would be part of the Lugan Wizan. So all years tennis and Nanes Avandavan is on the waist and you are going nowhere. I bet, let's bet. Azrael Tope, even Kanzila or Yetwa, even MP West. Azrael Tope, even Umdo Yetwa, and the party in your neighborhood city. Hey, CCC, what team? I will handle it, I told. Shame on you.
Dinjani Basarazi, Dinjani Basarazi, Vaga Studio 7. I see among his interviews in Gazona. Ye could describe so lapin lamens and putting saints to the Segular. I want to be trip to see about the MRP. Akumele ukuthi ime kancane thina sifuna ukukhipha izano si triple C. Hayi bantu be triple C. Thina si MRP asil disturbanga. Ngoba vele triple C kudala ikho. 2008 winner, 2018 winner, 20 bani winner triple C le si isase MTC yachinja bay triple C lokhu winner. Kodwa kula zane phumana. So thina le njenge MRP senze inhlelo zethu lati si MRP. Sibe sisiyekile inhlelo zethu esizenzayo. Sime sibancedile ukukhipha izano. Izano sibona ukuthi vele sente phumayo. Hayi kanti ke
MRP. Kodwa ke ku president ngoba basho bathi vela angeke baze bangene ku president. Voteleni lona leli qembe sibona ngathi kuthiwa lona liqinile lingakwazi ukuthi challenge zabo PF eli triple C. Asivoteleni lona ku president. Yebo ngapha kuma MP la kuma councillors since iMRP yatayiswa zingene ku president asivoteleni MRP. But ngapha ke ku president asivoteleni yoni i triple C. Ngoba nyakwazi ukuthi e triple C abanawo amakhanda aqinile, abanawo amakhanda aqinile njengezano. Singakwazi ukuthi mangabe sesibethethe umbuso sihlale labo phansi sibatshele ukuthi thina singayimthwakazi into esiyifunayo nasi sizwana kodwa ngaphansi kombuso wezano PF ayikho into ezolunga abafowethu ayikho noma singahavotela ama MPs nama council MRP but ngaphansi kombuso wezano PF ayikho into ezosilungela siyabe hloke vele silokho esichindezelekile kuyabe kufanana lokho divela kula jijo lukhona kodwa ngicabanga ukuthi ngaphansi kwe triple C mayingathatha umbuso angiboni benamakhanda aqinile njengabe
Studio 7 labalaleli bethu sinamangaliso ngabantu bakithi abesiNdebeleni abathi umfana kangeni kathi umfanele lo silikhohliwe ukuthi Morgan Tsvangirai wathi sifo kwakumele kungene umakhulu kuthi umakhulu bambize i-dissident ibalisa silicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dissident lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa umakhulu ngoba amaNdebele wonke aziwa ukuthi ngama-dissident futhi amaNdebele wonke aziwa ukuthi ngama-foreign eZimbabwe xa lingakwazi bantu bakithi bantu bakumathebheleleni maNdebele ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-grand plan 1979 grand plan triple C ile nto layo okuthiwa i-triple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like mthwakazi angazi mina ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami singabokwenza so siyahlala siyigqili siphume ebugqilini bezanu sisingene ebugqilini be-CCC bonke laba abantu ngamashona amashona kawalithandi maNdebele
ngibingelele msakazi wamamuhle lapho khona msakazi lakonke labalaleli ngibabingelele bonke okhulumayo usijumba msakazi hey
Hayi msakazi ngithi ake ngidlulisele ukubonga amazwi kababuchuma. Hayi bengiqala msakazi ukuzwa uchuma ekhuluma into emqoka ebalulekileyo empilweni zabantu leza eyokuthi akukho MP o kansela okufanele aqhamukele esitweni naze lapha kwamntwakwazi ukuzokhokhela. Ayikho into ozoyenza vele, uzothatha yonke inoda komntwakazi ayise khona le eMpumalanga. Msakazi hayi njengakithi ngale kogodlo hhayi ngakhuza bogodlo hhayi ake siphumeni kulolu daba ngoba sihlala sikhala njalo nje sibone ngathi mhlawumbe kwenzakalani. Kanti-ke yiyo le nto yokuthi sifake lawo ma-MP lawo aqhamukaleyo. Kungani ngubeka manje kulabo fara benzani labo bantu benzani? Uzokala kubani? Uyokala kubani akuzwe? Ngeke aze akuzwe lobukala ohlupheka kanjani. So umuntu onjalo ufakelwani musa ukuthi akhokhele umphakathi wabo? Fakani thina sikwazi ukuthi sikhokhelele silikhiphe kuleso simo esikuso. Ngiyabonga mhlawumbe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi lanxa umango wokuya ekhaya umude kakhulu njalo udinga ukukhokha imali eningi, abaningi baza kuyavota. Itikiti lendizamchina lilakho ukwedlula inkulungwane ezimbili $2,000 kuthi le mali yokuthi kufudingakale ezinye indingeko layo inengi. Siqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamura Igwekwerere.
Akula qilindini ke lazikhota umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa iZANU-PF bacompromised bacaptured. Nango omunye ujaji sephuma eyangisa iprofession yamagqweta ejudiciary ukuthi ivoters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba isecurity threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo amabizo akho.
Uxolo Zulukandaba, indaba lesi ke sayifaka ngemva kwemzuzwana nje emlutshwana besixoxake lapha lomnumzana Felix Magalela Mafasbanda esitshela yena ngokuthi basola kakhulu labo abemthethwandaba abakhanya besekela icele lebandla lezanu PF. Hayi, lizwile ke leyo ngqoqo phambilini, siyaxolisa bese siphinda okwesibili. Yekelani ke okwakathesi silikhunsele nje imzuzwana emlutshwana yengoma. Bena boy, hayi esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umfundi wesikolo seFounders kobulawayo otholakele efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Isipunepune umthatho wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga ixokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngontambama ngo 7:30.